Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja. Ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni, i-WHO ithi ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund, the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luzakwenza eleZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abazakuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eleZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingcwethi kwezempilakahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezisithi kumele uzulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikhorela isesikhanya simemetheka elizweni, yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana, lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Usikhuthamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sangkhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo, uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafiga lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi ama-figures emkhuhlane lo ehudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube umabhalane obona ngokudlelana lezakhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi kansili siyawunanzelela umkhuhlane lo wawamemetheki kakhulu, mhlawumbe kuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawo ngaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi kwenzeke. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya ze-Bulawayo City Council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezihleni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, bahlale bageze izandla, baqhawulane kodwa babebegele izandla-ke xa sokuthe waphunywa lapha ezihleni, ngoba siyakwazi ukuthi nazake sikuvale 100% ukuqhawula nakwamanje. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulani abantu bahambe babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Lekudleni lapha besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangas usondele kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesihudo in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.